Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami-ke ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhla ziku-2 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wabasakhulayo bebandla le-MRP uthi ukuntshontshwa kwamaphepha omhloliso angakalotshwa kuyingxenye yokuncindezela abantu besigaba seMandebeleni phansi kohlelo oluthiwa Grand Plan.
Indaba yokubhalwa kwama-exam lokulika kwamaphepha yindaba yamashona kuphakathi kwe-Grand Plan. Kathesi bayasibethela ama-teachers, besibethela ama-nurses, besibethela ama-doctors ukuthi bafundile. Bafunde ngapi? Siyakwazi ukuthi beyanikana amaphepha even up to university level. UGrace Mugabe wanikwe i-PhD.
Kodwa abanye bathi kuntshontshwa kwamaphepha omhloliso akulani lo mhlobo ngoba abenza lokhu bavele bengathembeki kungakhathalekile lo mhlobo wabo.
Into yenze ngugarwe yenze nabantu besishoneni bonke. Lokho ikuphambanisa ukukhuluma yikuba lichapa emlonyeni.
Izakhamizi zenyandeni eGwanda zidinga usizo ngemva kokudilizelwa izindlu lizulu lesiphepho.
Engangikuzwa kuphela ngumoya kuphela ukuthi indlu yawa njani kutheni. Zangize ngathi ngithi ngilunguza phandle afica indlu ayisekho, indlu isiwile.
Umkhokheli wabasakhulayo bebandla le-MRP uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi ukuvezwa kwamaphepha omhloliso ungakalotshwa kuyingxenye yokuncindezela abantu besigaba seMandebeleni. UMnumzana Mudenda utshele iStudio 7 ukuthi abavela esigabeni seMandebeleni lanxa bekhaliphile bayayiswela imisebenzi.
Thank you Baba Gandalumba. Indaba yama exams not beginning. Kule nto ethiwa i-grand plan. Grand plan yamashona. I-grand plan igoqela uMnangagwa, igoqela uChamisa, igoqela uDouglas Monzola, igoqela uLovemore Maduku, igoqela uSimba Makhona. These people bayakwazi lokhu engikhulumayo kathi. Indaba yama exam ukulika kwama exam yamashona. Amashona baplan akula mphumelelo in terms of economic transformation futhi yenziwe yamathebe. I-education bayibamba izimseki ngeyabo ngeyamashona. Abantu abalokhu bebhala imihloliso bebala bebasimlilo abanye belayitha amakhandlela ngabe emathebeleleni bebhala imihloliso eyabe isaziwa ukuthi emashonaleni dala bayibhala. That's the grand plan of 1979 that we are talking of. Ungabona umuntu emathebeleleni lokhu ebhiliva kwi-exam emashonaleni leyithiwa yizimseki ube kwazi ukuthi uyisilima njengo-Obed Mpofu, njengojabulani Sibanda, njengo-Jacob Mdene. Abantu ababo, they are provided with that information prior to the date that will be designated ukuthi kubhalwe umhloliso. So indaba yokubhalwa kwama-exam lokulika kwamaphepha indaba yamashona kuphakathi kwe-grand plan. Abantu abasemuva yithi, abantu abakithi belokhu bedubeka, abantu abakithi belokhu beyenza izinto eziprescribe ngabantu abamashonale. Kathesi bayasibethela ama-teachers, besibethela ama-nurses, besibethela ama-doctors ukuthi bafundile. Bafunde ngapi? Siyakwazi ukuthi beyanikana amaphepha even up to university level. UGrace Mugabe wanikwe i-PhD even wonke ama-degrees apho Chamisa lawana. They are very very yifraud yonke leyana, yifraud. Akula nto enjengaleya kodwa lapha emathebeleni ndaku akula nto ehamba. Ungabona abantu befraud up to e-university level ube kwazi ukuthi they are very nearest. And even ukuthi kathesi umuntu wonke othi uyarecognize ukuthi kule university of Zimbabwe even the whole world must disown that, akusela nto ekhona. There is no credibility, there is no accountability, there is no transparency. Ilizwe leZimbabwe, that's why silitshela thina ukuthi sifuna ukusuka njengemntwakazi sizenzele izinto zethu. The issue of ama exams especially at the primary and secondary level should be taken back to Cambridge ukwenzela ukuthi kube transparency, kube fairness. Ngiyabonga baba.
Manje kulobufakazi na yini lokho okukhulumayo?
Ubufakazi bukhona baba Chris, nobufakazi buka Grace Mugabe at the university level, sinobufakazi bwe PhD, one of the most important achievements in one's life. UGrace wanikwe i-degree, i-PhD effect. Then
ubufakazi bwe bwama exams la adikile ukhona ipolicy le levy case ezine emashonaleng lobo yibufakazi obugcweleyo and we are not going to negotiate. It's imputable. We are not going to negotiate about that. We know it's a grand plan, baba. It's a grand plan and akula shonaleng asipikisa. That's why ubona ukuthi umuntu anayibhinga uyabevala umuntu anowemola umuntu anowesikachilaba umuntu anawesimunchembu umuntu anawesikakhovu uyakwanisa ukubasa umlilo elight ikandlela ibale ephasi ephumelo C ungabafaka kwi-industry nomuntu ole A 22 A's uwemashonaland you'll see ukuthi kaperform umuntu anemashonaland ngoba baningana ama-exam baningana amapepa without the consent well kuthiwa yi-examination. There is no examination enjalo vele this 100% or 1000% ifraud ilizwe lemathebeleleni selancindezelwa kakhulu ukuphuza ukuthi liphume emashonaland ukwenzela ukuthi izinto zonke zibele accountable and transparency and credibility. I thank you.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo umkhokheli wogatsha lwabasakhulayo bebandla le-MRP. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa osiphe imbono yakhe njengomhlali wakobulawayo engamelanga bandla lakhe.
Namuzwa lapha uthuka abantu abanjengabo Jabulani Sibanda ethi yizilima lokho yikuphambanisa. Yebo okwakathesi mina ngizimele ngikhuluma ngesikhiwa ngithi in my individual capacity kodwa phela noma ngililunga le Citizens Coalition for Change angikholwa ukuthi kulungile ukuthi umuntu azwakale emsakazweni ethethisa omunye angithi kungakhathalekile ukuthi ngowebandla liphi uyokuthi umuntu yisilima emsakazweni mbona ngani lokho yikuphambanisa kutshengisa ukuthi umuntu lowo kaqhepheshanga okukwanileyo entweni azama ukuthi ayiyenze. Ye kuyobuya ke khonokhu esikuzwayo ukuthi kuthiwa umnumzana uNelson Chamisa oSimba Makoni labanye bakhona kuleyo nto grand plan eyokutshontsha ama-results olevu kunikezwa abantu abavela komhlubulo komunye umhlubulo welizwe lokho mbona ngani yikuphosisa njalo iphonga ubuthelela amabizo ukuthi umuntu azizwe nje echazeka ukukhuluma ukuqamba amabizo amanye abantu engelabo ubufakazi obutshengisa ukuthi i-grand plan isebenzela lowo muntu amgconayo.
Manje udaba lokuthi amaphepha emhloliso akhanya evuziswa esigabeni seMashonaland kungaba kuliqiniso yini?
Umfowethu njalo uyaphosisa nxa esithi iMashonaland yiyo elika amaphepha. Thina siyazi ukuthi ukulika kwamaphepha kwaqalisa nguminista othiwa ngu-Edmund Garwe lo wanikeza umntanakhe iphepha le-exam uGarwe lo wavuma icala lakhe wa-resigna kawuzange uthathe insuku wabe sesichiya u-Edmund Garwe lo. So angaza ke sithi into yenzwe ngugarwe yenzwe ngabantu besishoneni bonke lokho ikuphambanisa ukukhuluma yikuba lichapa emlonyeni. Ngiyamuzwa lapha uthuka abantu abanjengabo Jabulani Sibanda ethi yizilima lokho yikuphambanisa. Yebo okwakathesi mina ngizimele ngikhuluma ngesikhiwa ngithi in my individual capacity kodwa phela noma ngililunga le Citizens Coalition for Change angikholwa ukuthi kulungile ukuthi umuntu azwakale emsakazweni ethethisa omunye angithi kungakhathalekile ukuthi ngowebandla liphi uyokuthi umuntu yisilima emsakazweni mbona ngani lokho yikuphambanisa kutshengisa ukuthi umuntu lowo kaqhepheshanga okukwanileyo entweni azama ukuthi ayiyenze. Ye kuyobuya ke khonokhu esikuzwayo ukuthi kuthiwa umnumzana uNelson Chamisa oSimba Makoni labanye bakhona kuleyo nto grand plan eyokutshontsha ama-results olevu.
Manje udaba lokuthi amaphepha emhloliso akhanya evuziswa esigabeni seMashonaland kungaba kuliqiniso yini ukubona njani wena khona?
Umfowethu njalo uyaphosisa nxa esithi iMashonaland shona lendi hiyo elika ama pepa. Kina siyazi utu ulika kwa pepa kwa kadisa muminista otuwa Edmund Karwe lo wanigezu mtanake pepa le exam ukare lo wavu mikala lake wa resigna gauzangu tati nsugu wabeses chia Edmund Karwe lo. So angaza kesiti into yenze mukarwe yenze nabantu besishoneni bonke lokho ikuphambanisa ukukhuluma ikuba lichapa emlonyeni.
Loke ngumnumzana Swithan Chirotsa obekhuluma imbono yakhe ezimele. Izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu enyandeni eGwanda North ngolwesine ngevike edluleyo lachiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi lizulu leli eliphume elisuphune lezihlahla. Izolo kube lezulu elilolaka elifanayo elichaye ezhombe esigabeni seKhwekhwe lachiya umonakalo omkhulu. Izolo ke abantu basala bengasela zindlu lempahla. EGwanda uAlbert Ncube ubika ukuba abantu sebehlala phandle bengela kudla emangweni wenyandeni.
Izakhamizi ezixoxe lo msakazo weStudio 7 zikhala ngoncedo lokwakha imizi kanye lokudla. Izulu leli belilolako lesabekayo laphakamisa uphahla lwezindlu osekuthe imuli ezifika phose amathumi amabili zisenkingeni. Unkosikazi Sibongile Ndlovu owenyandeni ngomunye walabo abadilikele yindlu uthi abantu bakhe sebacelele indawo yokufihla amakhanda komne wabo ngoba umuzi wakhe uselele ndlu eyodwa nje kuphela lapha lala khona lo mkakhe.
Engangikuzwa kuphela ngumoya kuphela ukuthi indlu yawa njani kutheni. Ngizange ngize ngathi ngithi ngilunguza phandle afica indlu isekho, indlu isiwile. Okwami ngaguga ngakhuleka ngathi uNkulunkulu sengibonga umlimi ukuthi abantwana asizange siyengene endlini. Kwalimala yonke into, imbheda nankuyana kuqamukile, kwaqamuka konke amadrama empuphu nankuyana kwanethwa kwawela inhlabathi kwangena impuphu kwaba ngokunye akulanto eyabandla.
Lamazwi asekelwe ngunkosikazi Leso Dube othi laye kabonanga lutho ngesikhathi indlu idilika.
Indlu sabona ngathi sidilikile singabe kitchen sithethwa ngumoya izulu lisina. Akulombane liduma kuyandawo yokulala umbele wamali ngasithelela loyo itende sibe silala phakathi. Okwamanje wakhanya lingandiyeza futhi sokudla kwangena amanzi amabhesi sasiyithatha khonapha songena amanzi.
Unkosikazi Sihle Ndlovu omunye wabadilikelwe ngumuzi uthi udidekile engqondweni ngalesi sehlakalo.
Amanzi angena impahla zonke zaba amanzi ngatapurula impahla lezana ngizama ukuthi ngizincedise ngiziwatshe ngizichaye. Hayi lokucabanga kwangicabangisa kazima lanxa kuyinto eyenziwe nguNkulunkulu nje khonkhwani ukuthi manje khathe sizaphila impilo bani njengoba le simo sizima kangaka. Kunjenje abantwana badla zima 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 zima.
Umnumzana Cornelius Dube uthi amasola abawasebenzisa ukudonsa amanzi lapho bethelezela esifandeni seGoodop lawo athethwa ngumoya.
Engadini sathi sesithithi siyavuka kusisa kwakhona iGood Hope safica aya amaswala leli phansi ngomoya. Amaswala abethele amanzi kujojo, ujojo esupplier ingadi.
Umnumzana Isaac Metziwa ukhubazekile njalo usebenzisa iwheelchair ukuhamba uthi waphoza wadilikelwa yindlu alala kiyo.
Singathi sengithi ngiyahamba kwangehlela ukuthi ngihambe basebenceda kahle bangingenisa ngapha ekhithini. Ingena ngapha ekhithini lapho yaqaza khona unizulu lana seloko kwesina sezasukungani lo msindo phansi umsindo lwana sathula sathi ngcinye khona ukhona sihlala sahlala sathi siyathi ngibalani isikhathi esithi yabo 2 hours or so then after that singanisengani sowuthule sithi siyanazela sabona ukuthi indlu vele isiwele kudala.
Ukhansela wenyandeni umnumzana Adam Bebe uthi abehlelwe ngumonakalo badinga kakhulu uncedo lokudla.
Eminye imizi sukwadilika indlu kwasala ifoundation. So okuwonakeleyo okuningi yikudla ngoba abantu lezo sukubathenga ukuthi ngokubhutshana lokhana konke lokhana ukuthi abantu abaningi into ebatshayile ezabatshaya sibile indlala ngoba nxa uthenga uthenga ule budget yokuthi nizabe ithenga next month kodwa nxa sokuhle kwaquma phakathi kwafaka kwaba ludaba selayenye imali yokuthenga kusasa. So kutho ukuthi indlala singene kakhulu.
lapho umsakazo weStudio 7 usefike eNandini ngomvulo bekungakabi lo ncedo osoluphiwe labo abedlelwe ngumonakalo usikomithi umnumzana Thulani Moyo okhokhela ikomiti sizawuzulu ohlangana lengozi esifana lalezi i-Civil Protection Unit ubengakaphendula imibuzo ngalolu daba nesikhathi sisiyemoyeni. Ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngiseNandini eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi izisebenzi zikahulumende ziyaqala ukuthola iholo le-bonus kuyonale inyanga. Kodwa leli phephandaba lithi iziphathamandla zikahulumende ezilesikhundla zaphezulu ezingasebenzanga kuhle azisoze zithole ibonus lonyaka. Iphephandaba le-Herald lilo daba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa ezizaphenduka elizweni ngenxa yokuphela umsebenzi kwamaphepha azisoze zibhadaliswe imali yomthelo wejuti. Impahla yonke ebalisa le mota eyodwa ngemuli ayisoze ibhadale lumthelo, kubika leli phephandaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani Studio 7, njani Studio 7, hayi thina siyaphila, siyabonga izindaba ebisibethela zona, ebisinikeza zona izikhathi zonke nje, hayi siyakujabulela lokho. Isibanga nje engilaso lapha Studio 7 elizweni lakithi, inhlupheko esilayo, ngebandla lethu elisibusele ZANU-P F. Mina ngiyaxolisa, mina ngokuzalwa nginzalo, ngokuzalwa ngisuka kule Phelabhusi ngingusibandi Sibo, ngiqamba igama, ngiyamangala nje aba kokheli belizwe lethu kakhulu bengenaqiniso yonke into abayikhulumayo bezidefenda bengenaqiniso ngenhlupheko esibhekane layo kulelana lizwe. Siyahlupheka kulelana lizwe kodwa uma bekhulumzela ukuthi bazidefende bekhuluma amanga, amanga amakhulu sibile ukuthi abalalanhlola nxa bekhuluma amanga khona bekhuluma into eyize neze abangakwani nokuyenza. Abantu bebhizi behlupheke lize kuze kuqambe amanga laye umongameli wethu, lezi ngatsha zakhe lokhana kuzwisa ukuhlu ngakhulu ngenhlupheko esibhekane ndawulelana lizwe. Hayi 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 sizibuhlungu, babulala abantu, hayi asikwazi ukuthi siyophetha kunjani kulelana lizwe, asikwazi ukuthi siyophetha kunjani. Kodwa hayi ngenkosi sizaphila, uNkulunkulu uzangenela inhlupheko yonke esibhekane layo shuwa. Ngendlela esiphila ngayo kulelana lizwe sesihlupheke kakhulu, bazaze basixoshe sikhona kuleli lizwe labo singakasizwe elizweni lelo. Sihlupheka hlutshwa njengabantu nje, inkokheli zona zizidlela zisuthe emzini yazabantu abazo. Kodwa uZulu wonke waseZimbabwe ehlupheka, bona bephila njani. Abanye siyakhelene lawo bayahlupheka, kodwa kunito khona umthole sithi zano zano zano, ningasazi ukuthi sizophephelaphi. Bona bakubone sithole nzima shuwa, lamanye amazwe njengasincedisa shuwa ngenhlupho esibhekane lawo lana lizwe laseZimbabwe. Iphume iZANU-P F kulana indawo ithiyele abanye abazaqondisa ilizwe laseZimbabwe shuwa. Hayi hayi
Studio 7, Studio 7, hello. Sengathi ngangena i-audio yami ntambama namhlanje. Unkomo washiya esayine i-unit accord. Mangabe yayi-unit accord yangempela, waye mina ngakwabula logogo benu. Alinabo baba, alinabo gogo. Lo uthi uthethe khona thina mthwakazi masathi lizwi, angazi ukuthi uzacela indawo khona lomfuna ubone bazamnika yini, ngoba nje engafuneki khona. Lo ugijima uthe izano, hey, iyakuyilapho kushuthwa khona. Ubenise Gwanda Valley last week. Ngithole i-drink le ebizwa nge fake cold drink le yamalokhu zendawo, noma ngithi ngokhola ngobani bani, that is 22 rand. Iqiniso lelo wabona i-fake cold drink at 12 rand siya kuthi 22 rand. Awubona ukuthi leyo ndawo vele kunzima khona. Wayenganifakela isikontiri, wayekalakhela imizi yenu ibe mihle. Ma ukuthi kuyasuthwa manje nihlale entabeni njengendwa ngisekelana nezintaba ligvika amaginyambila lapha every day ngapha lethi izani right
salibonani bantu baba studio basakazi baba studio 7 salibonani basakazi baba studio 7 injani bakithi njani bakithi basakazi abahle yeah lapha bakithi mina nesikhalo esikhulu kabi la mina nesikhalo esikhulu kakhulu bakithi lapha ama leaders ethu lawa ama party party lawa ahlukanisa abantu phela ukuhlakanipha kakukho ngibona mina kufuneka sibe le party nje A1 kufuneka kusibe le party A1 ezabhekana leza no PF ngqo ezabhekana leza no PF ngqo straight ngoba lapho kulokunzima lapha kulokunzima kakhulu lapha nekhaya bakithi abantu basazohlupheka kakhulu abantu ngoba izani idlala ngabantu papamani ma leaders ethu bakithi kunina abantu behlupheka kunina abantu bekhala kunina abantu bevota let us be one guys asibangeni ithambo elile nyama bakithi asibangeni ithambo elile nyama kalilayo inyama leli thambo esilibangayo ibani lokuhlakanipha ma leaders kube liyahlangana mpela likhulumisane nje lonke kuthi lama party party lawa WhatsApp ama party wonke lawa esiwazwayo lokho eqhamuka kufana lokudlala lokho yikudlala sibili kusesekuseni kakhulu eni train leni yahamba le train le yahamba le train ayima yeyisikhathi sihambile lesibani lokuphaphama sile ma leaders ene kudingeka ukuthi likampeni ma reserve likampeni emaphandleni sibili kakhulu lokho ku strong ngoba izani iyakampena bakithi izani iyakampena ikampena yonke indawo so nyani ngiyanicela mpela ngicela ukuthi zamanti likampeni ngibuye mpela kulabo abantu abavotayo laba bakithi corner to corner ye ground of Zimbabwe ngiyanicela abantu bakithi yazi ngiyanicela abantu bahlupheka ngiyanicela ngishuwa ukuthi sesihluphekile kwenela ngikuqa ngamadolo phambili kwenu ma Zimbabwe ngiyanicela corner to corner of ground sasifike sivoteleni CCC ngiyabonga
Studio 7 siyabonga kakhulu siyabonga umsebenzi esenzela wona ye okhulumayo ngokoma ofisimos lapha ebhasha emadobho ngithanda ukuthi ngithinte kakhulu ngendaba yokuboshwa kwama-members MRP hlanganisa nje nabo bona ujob scala khona ngale ku-CCC nomanje abanye abantu bakuloleli lize nxa bekhuluma umuntu obotshiwe ukuthi ohlukumezwe ngubani hayi mina angihlukanisi lapho ungabe uhlukumezwe umuntu we-CCC ukhona lapha kubulelelo lizwe ukuthiwa kusezimbabwe ngoba sonke sisesendawonye singabehlukani nasengapha komhlokazi akwesiyo into enhle kakhulu naleyo into kufanele isole ngabantu bonke bakuloleli lizwe baphila kulenekwe nale ndawo abemandebeleni kuhlangene bonke nabo futhi nabesishoneli kufanele bahlole xa kungabantu abamele ijustice ukungakulunga okupheleleyo ngabantu okufanele ukuthi khona kusole uhulumende mina into engifuna ukukhuluma ngayo ukuthi kanti okwenza ukuthi khona kahle kahle imithetho yona le yiyo eyayihlukumeza abantu ngesikhathi sikasmith okwenza imithetho yona le bonapha abantu ababusayo okokuqala bangalweli ukuthi njengoba silapha human rights lawyers labantu abathiyene abamele imithetho yezimbabwe isikhathi kuzobunjwa lwe-constitution okwenza abantu bakithi bangaphakabeli imithetho yona le yama-draconian laws wona lawa lokhu remain eyimplace ayiwahlukumeza abantu kweyini ngoba phela unxaufithi bonaabantu ama-leaders wona lawo ngesikhathi kuthapha ilizwe babe sithi bona abelungu babahlukumeza babahlukumeza babesebenzisa yona le imithetho yona le engavumeli ukuthi abantu bakhululeke bakhulume bayenze anything babe right okwakulwelwa yikuyini anje akunanzeli ukuthi abantu laba into ababeyifuna yi-leadership kube babengafuni ukulungisa lasibayi khona ilizwe lifile libolile lithi abantu abakulanto ababeyifuna bayifuna ukureplace kuphela i-leadership yayikhona ngaleso sikhathi ukuze bona basuke bangene emzunzane isigaba siyabonga
salubonani basakazi bakastudio 7 labalaleli lonke kuzindawo zonke elikuzo hawu siyacela studio 7 ngiyacela kake lifundele yami phela incwadi ngelifundele yami phela incwadi kudala ngizibhala mpela and send ama-message hayi azifazifika ngiyacela umbono wami enginawo ebengithi nami ngiwufake loba okhulumayo unkomo ngibuya elupane esigabeni sasegana loba esijabhiwe umbono wami enginawo benginombono othi wona abantu bakithi loba abantu bezimbabwe nje ezewolo lo izimbabwe yo ngabe kuyabanjwani ngoba kungathi lapha sibhekane lodubo olukhulu kakhulu ngabe kuyabanjwani sincediseni liphathi i-CCC tribusile sizama ukuthi sincediseni yona siphushe yona iphathi le kuvotelwe yona ukwenzela ukuthi sikhuphe i-ZANU-PF singavotela le iphathi i-CCC sikhuphe i-ZANU-PF le ngicabanga ukuthi na yonke into izoba right nalokhu okufiswa yila majaha lawa we-MRP ngicabanga ukuthi yikho lapho kuzoba lo mbono i-way forward eqondileyo-ke kahle ukuthi kusetshe
yenzwe njani ngoba kade singa kusesenje ayila way forward iMRP ngoba yona ilwela ukuquma ilizwe so ayilayo iway forward nga isenza nga konje as long as kusaphethe izabo kodwa kunganqediswa i3C sonkeni siyivotile sincede si3C sizama ukuthi sikhuphe izandla ngicabanga ukuthi mina kuzoba the way forward yeMRP MRP kuzayinika umkhondo ukuthi second step siyapi
Studio 7 Studio 7 ake ifunde phele yamake ifunde kathi sisixabana yini libangala sixabana ngenxa yanga ukuliqiniso nje ngifuna ukuphawula lapho nje ukuzasiza abantu kanjalo angifuni ukusiza la madoda lawa emthwakazi awanyawasiza ngifuna ukwasiza ngoba iningi yawo kayikwazi ukuthi ayikwazi ukuthi ivotela ini abakwazi ngoba one uma ngitsho njalo ukuthi abakwazi kabafundisekanga kahle kumbe ngingatsho njalo ngoba one into ekhona balwa le nto ezimbili ngesikhathi esiyi-1 balwa le nto ezimbili ngesikhathi esiyi-1 kuyahlupha-ke khonokuya kakukakhitshwa izanqu yebuswayo kusale lokuzeni ebusayo bade ebusayo kayikakhitshwa bona bangena ngokuthi bafuna ukuquma uyabona iningi yabo kayikwazi ukuthi balwele ukuquma iningi yithola ngani ifuna ukuthatha ide holube ifuna ukubusa angikwazi balahlekile phe ngoba wani kathesi kakukakhitshwa ababuswayo
kwezemelika abanye abahlala esigabeni seFlorida abahlaselwa lizulu lesiphepho uHurricane Ian elana ngenyanga edluleyo belokhu bengakabuyeli emizini yabo ngoba yabonakala kakhulu izulu leli labulala abantu abedlula ikhulu lachiya umonakalo omkhulu kakhulu sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika khonale eFlorida umnumzana Tamurai Gwegwerere
Ngiyabonga baba Gandhi ngombuzo wakho. Ngibonga njalo lokuthi khona hayi iVOA ukukhanya lisikhohlwanga. Liyasikhumbula liyazi ukuthi khona sikhona lapha abantu beZimbabwe ababanjwa-banjwe hiyo iHurricane Lee. Khonokho into enkulu sibili esiyibongayo esingeke sisekele ukuyibonga. Ye, into ekhona ukuthi khona izindlu lempahla ezamoshakalayo ngayo le iHurricane. Ziningi kakhulu. Ngizakhuluma nje ngalapho mina ebengihlala khona ngoba okwenzakaleyo ukuthi khona izindlu ezamoshakalayo ezamosha ngamanzi lawo eziningi zakhona hayi akusabuyeli sezithwa hayi azisalungiswa sokuvele sokuphelile okuthi ukuthi khona asisekho thina lapha asiselawo umuzi lapho esiyabuyela khona baningi njalo abakuleyo kuleyo nkinga kulapha besihlala kuba hayi i-community enkulu sibili ebila abantu abaningi ababehlala khona
kodwa wena ama insurance lo hulumende bathi bazaphathisa yini
uhulumende ke lapha kulapha angenele khona ungenile vele kuqala ngokuthi khona iFEMA FEAMA yavela yahle yaqala ukuncedisa abantu khona phana kuqala abantu banikezwe imali zokuthi bathenge ukudla abantu banikezwe lezi mali zokuthi behlala emahoteleni khona manje sikhuluma nje abantu bahlala emahoteleni kusiya ngokuthi khona wena ubungaphi ye kuya ukuthi khona umhlaka 4 ngiyazi ukuthi khona kukhona abaningi abakhona abahlala emahoteleni ababe sebephuma ke ngoba ilokhu zenza isikhathi sabo sesikwane ye okunye okukhona lapha okumele sikuzwisise ukuthi khona kulama insurance amaningi lapha e-America abantu abangathatha nxa beyizakhamizi kukhona le renters insurance sibithi yokuthi khona nxa urenta endaweni uyafaka izinto zakho zonke onazo kwi-insurance so ke abaningi abantu abalokhuzayo abathole imali yabo ivela kuma-renters bese kuyakuthi ke nxa ule ndlu wena ye i-homeowners insurance so kusiya ngokuthi khona ibiyabamba ziphi so bayayithola imali yabo benikezwa ngama-insurance into enkulu mina engiyibonayo lapha yikuthi njengoba isehlakalo lesi sisibona sisenzakale lapha elokhuzeni ye-America kwenzakale emazweni amaningi kodwa ukuba nomnotho oqinileyo yinto enkulu mina engiyibonileyo engiyifundileyo lapha ukuthi khona hayi xa umnotho welizwe uqinile ume kahle abantu kungaze ungene enkingeni enjani uhulumeni ngurhulumente ukhona ukuthi akuncise njalo uyakuncede into enkulu engiyibonileyo engiyifundileyo kulesi sihlala hayi thina ke ye njengoba ngitshilo nje ama-inshorensi sokusinga ukuthi umuntu wena i-inshorensi yakho ibi ninjani kodwa iqiniso yokuthi khona leyo mali yakho engabe uyilahlekelwe ngokulokuzana ngokubhidlizwa kwempahla yakho ngulo zamtholo hayi uyayithola
Siyabonga ke lo ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama